Siyakwamukela kakhulu lokho okwenziwe ngumongameli uBiden Mnumzana Nkomo, ngoba into le vele yayisidlulisa amalawulo. Into ebuhlungu kakhulukazi yikuthi into enje yokubulala umuntu mahlayana umlengisa ngentamo kuthethe isikhathi esingaka ukuthi into enje ize itshintshwe. Singakhangela ukuthi iCongress failed to pass umthetho lo over 200 times. Kutshengisela ukuthi isikhathi sonke lesi umthetho lo wawuvele ulungiselwe abantu abamnyama, ngoba iCongress phela ibivele igcwele bona belungu. So ukuthi into yesihluku kanje kuze kuthathe isikhathi esingaka sesiku 21st century ukuthi abantu beze beyibone ngamehlo afananayo ukuthi imbi ilucuku, yikho okungenzwa ngizwe ubuhlungu kakhulu kakhulukazi, ngoba into yakhona uyabona ukuthi ayitshiyananga kakhulu lesimo sakithi lapha eZimbabwe esokuthi abantu bemathebheleleni lapha le Midlands enkabazo yokuthi bayahamba beyefaka izikhumbuzo ama-tombstones la emangcwabeni eGukurawundi, kube sokusithi i-government ibisibuya futhi ithumeza abantu bezowadiliza. Kuthi kunjalo abantu bengakhonona sokuthutsha abantu abanjabo George Charamba abaku-government ku-ZANU-PF bephinde futhi befaka ubuhlungu phakathi kwabantu. Into enjalo leyo ngetshengisa kuphela ukuthi i-ZANU-PF iyabe ifuna ukuthi iyehlukanise abantu, ngoba kulaphe wina khona.
Umthetho lo ubona uqeda yini udubo lokubulawa lokuhlukuluzwa kwabantu abamnyama? Uhulumende kaBiden athi kulokhe kubhahile eMelika.
Ngiyakumele sikhumbule Mnumzana Nkomo ukuthi umthetho lo wokubulala umuntu ngokumlengisa ngentambo kumbe esesihlahleni kumbe ngaphi, umthetho wawuvele ufakwe ngabelungu lapha e-America kudala ngesikhathi se-slavery ukuthi abantu abamnyama bengaphongukubulaleka mahlayana nje kuyi-punishment. Kwaze kwafika ekuthini ngo-1955 kwagcinwa kulengiswa umntwana ole-14 years old. Elengiselwa kuphela ukuthi wachaya ikhwelo, echayela ikhwelo umama omhlophe edlula. And indaba yangkhona kwaphombuka i-accusation futhi. Kulapho okwaqala khona ukuthi abantu bangani bayawusola kakhulu umthetho lowo, abathi i-lynching, ukubulala umuntu ngokumlengisa. So ngendlela abawufake ngayo umthetho lo, siyabona sivile ukuthi izijeziso zangkhona zibophile, ngoba labantu abawubhalayo lumthetho babebhale benqabela khonokho ukuthi umuntu ozazama ukuthi akwenze futhi bemgwebe kakhulu kakhulukazi sivile. Siyabona lokuthi umthetho wakhona uextendiwe sivile izinto ezinjenge kidnapping lezo ukuthumba umuntu, aggravated sexual abuse or an attempt to commit aggravated sexual abuse or an attempt to kill, be imprisoned for not more than 30 years. So siyabona ukuthi umthetho wakhona uextendiwe ezintweni ezaziyo ezokuthi umuntu ongambulali kumele uqale umkidnaphe kunje kunje. So umuntu yena lowo engatholakala elimele kubi kumbe ephila, wena ziyakukhalela sibili. So ngendlela umthetho wangkhona ofakwe ngawo, siyawubona sibili ukuthi abantu ababengawufuna umthetho lo kathe sebezajeziswa kakhulu, and njalo sebezakwesaba ukuphomba ukuthatha nje abantu abamnyama besiyabalengisa bebabulala.